Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Zibandlela. Happy New Year 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje siqala nje umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esiwugqibileyo izolo ubumubi kakhulu.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe.
So kulombuzo othi imali engamadollars inkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uZulu phambilini kwezulu lesiphepho uCyclone Charlene elingasananga ngolaka ayichaphazwanga na?
Alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho.
UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kulesi sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimba laba bantu kwenzela ukuthi abadabuka kuleso sigaba labo bathole inzuzo.
Amacimbi yeyiphiwe sethu esasiphiwa nguNkulunkulu endaweni yethu okufuze siphile ngaso, ifuze sigole sithengise sifundise abantwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka omutsha lamhlanje inengi lithi umnyaka esigqibe izolo ubumubi kakhulu. Sixoxe lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Akula mnyaka obenzima njengomnyaka lo oka 2020. Siqalise kuhle abeziprofiti baprofito ababekuprofita kodwa uNkulunkulu yena wasenza intando yakhe. Ubenzima kakhulu uguqule izinto eziningi kakhulu njengoba ubona sesidlalo kuyaba kuthi ngesikhiwa yi-new normal. Besingazi ukuthi umuntu angahlala endlini kungasetshenzwa, sikwenzile sikubonile. Besingazi ukuthi sizahamba sigqoka ama-mask, sikwenzile sikubonile, sisiloku sisakwenza. Besingazi ubana uyakwanisa ubana ungavalelisa umzimba womunye wakho nxa ethe wadlula, sikubonile konke lokho. Kodwa intando kaNkulunkulu isehlakaliswa uNkulunkulu yena ngiyokwaziyo njengoba enguye umnini mandla wonke.
Ungathi kukhona yini okuphumeleleyo okwenziwe nguhulumende lebandla lezanu PF?
Ibonile uhulumende kuqeda amanye ama project, ikakhulu ama projects amadamu. Sibonile njalo sokungena futhi ekulungisweni imigwaqo ethize. Siyabona kuyachova iBybridge Chirundu Road, siyabona bazama ukubuya kweminye imigwaqo ethize eminenginengi. Sibonile njalo egcina isithembiso sakhe esemali ye-devolution ibuyile emakhasini kunje lapha kobulawo. Sibonile isebenzile esigabeni se-Country Park le, endaweni ezinye ezitshitshineyo imali ye-devolution ifikile sibili kuma-initiatives afakwa nguminister uprofessor Umthuli Ncube, ethatha ama-2% tax lana ayewayenza atshengisile into esuke yathi noma kube ngumnyaka omnyama kangaka kodwa kube yinto yokuthi ungakukhangela lawe uzwa ubobotheka kancane.
Nxa sesibheka phambili sikhangela umnyaka ozayo, ubona ungani ngumnyaka othembisayo yini?
Ithemba kalibulali mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngezulu lele athi wasinika lona, and silethemba lobana lizayala lilokhu lisina. Ukuna kwezulu kuza sinceda kakhulu. Mina nxa ngikhuluma ngendaba yemkonomi ngihlala ngisithi ebantwini into one ebisisele, iPCA phazwe lebisisele ukuthi umkhono wethu ulunge yilo izulu leli. Njalo sibonile uhulumende roller out iprogram emfumvudza intwazi leyana lapho ke ukuthi kona izimuli sezilima okuphindiweyo.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga lebandla lezanu PF. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Sokulo mbuzo othi imali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million okuthiwa isetshenziswe ukulungiselela uzulu phambilini kwezulu lesiphepho ucyclone Charlene elingasabanga lolaka ayichaphazwanga na. Imizamo yokukhuluma lonkosikazi Monica Mutswangwa onguye owazise isizwe ukuthi kusungulwe isikhwama sokuphathisa uzulu yehlule. Kobulawayo leli zulu line njengensukwini lanxa kwezinye indawo bekulomoya. Sixoxe lesiphathamandla seProgressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ufikile na ucyclone Charlene kobulawayo.
Yebo, singathi ukuthi ngamafitshane lifikile. Sibe lemkhizo lamayezi kade ethwele kakhulu besicabanga ukuthi mhlawumbe sefike, kodwa ke alisananga ngendlela kade sikhangele ngayo ngoba kube imfefezo njengatsho lutho. Abakade bekhongozele ngamabhakethe kafikanga la kukota amabhakethe kugcwala. So ngamafitshane yebo yekufika lifikile, kodwa ke alisafikanga ngesiqhotho kathi silikhangelele ngaso.
Kodwa ngokuzwa kwenu abezomkhathi bathini, bathi izulu leli lizafika yini lamhla kumbe kumalanga la alandela amalutshwana kumbe vela lisafika?
Khona abantu loku bekhangelela ukuthi mhlawumbe lingakhifiza, like lakhifiza kathesi nje ntambama ama-4, kodwa kalikhifizanga kuya ngapi. Ngokunjalo ke abazwisisa ngcono ngezama-cyclone kumbe ezama-depression, i-depression iyiveleke kulibhanti nje leyeza elidlulayo. So sikhangelela ukuthi mhlawumbe selidlulile ngoba kukhangelela ukuthi lizangena kwele Botswana. So ngokucabanga kwethu sibona ngazani kuthiwa iyezi lakhona selidle. So kungasala nje kusina izulu vele selikhangele njengoba kungu-December kunje ukuthi izulu lebe likhifiza lapha laphana, kodwa hayi sibona ngathi ingozi kacyclone isidlulile. Ike ezwakala ngapha ke botsholotsho labo lubhane ukuthi kwaba khona imkhizo sibili imbizulu eliqinaqinileyo kubaliso 87 mm labo 58 mm. So sibona ngazantu akobulawa sidlu.
Ngokubona kwakho abantu bebelungiselele okokuthi ingozi kade izingafika bebengenelisa ukuzinqabela?
Abantu kobulawa besebelungiselele la kwezinye nje indawo ezivalisa othi pinki kusiya khonale, kodwa ke kobulawayo sibonile ukuthi city council ibisikhiphile izindawo zokuthi abantu bangayaphephela ngapi. Ziningi izikolo beziqanjiwe emalokitshini athiyetshiyeneyo ukuthi abantu bangayaphephela khonapho. Njalo abantu bese bekhuthaziwe ukuthi benzeni besebengenile emsakazweni, abe-city council bangene emsakazweni abakhangele ngezomkhathi lokuthi abantu bangazincedisa njani. Lathi ke njengenhlanganiso yezakhamizi abalohlelo kuradio sikhuthaza abantu ukuthi balandele khonke okuthiwo i-BCC. Ngamafitshane ke izakhamizi bezivele sezimelele. Ngwananzela abaningi izolo balele lethi sibili belinde yena u-10 wakusuku kade ukuthi uyagqayisa ngayo uShaleni. Ngokunjalo abanye abantu bese bebonakala ke begubhagubha lapha laphana belungisa izikhala zamajora walokwenza ukuthi amanzi adlule. So ngamafitshane singatsho ukuthi hayi abantu bese bezimisele bemelele njalo sebezwele ezixwayiso kade ziphiwa yi-city council ukuthi bangenza njani.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Zansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogola amacimbi esithi kumele kube lomthetho ovimbela laba bantu ukwenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi labantu eligcwele emaplazini eGwanda ekhezi kanele insiza lapho kugolwa khona amacimbi kulezi nsuku abantu abavelele emangweni emasingo kusiya emberengwa osekuthe uzulu kulesi sigaba khonana ngokuthi laba bantu babaqedela amacimbi okumele ngaba aphilisa bona njengabahlali bakulezo ndawo. Umnumzana Love Moncube yisakhamuzi seMatoko South, njalo uthi laba bantu bokuza baphazamisa impilo zabo ngoba bephila ngokuthengisa lawo macimbi.
Sifuze sigole sithengise sifundise abantwana thenge ukudla ngakho, kodwa ke asikwenzikho nokho ngokugcweleyo. Kulabantu abakuza bavela kwezinye indawo bafika bangene nje begole amacimbi bethathe behambe kuna singatholi lutho.
Uncube uthi bekuza kuba ngcono nxa laba bantu bokuza bebuya kibo uzothenga lawa macimbi, hathi ukugola amacimbi abanye babo begamula isihlahla.
Kanti ke kufanele ukuthi abantu laba ma befika becouncili bebhadale imali le ibuye kithi ngoba indawo ngeyethu, or bebuye bezothenga bona bethenga amacimbi kithi sibathengisele sithole sigeyine, nothi ukuthi bebuye bezothatha nje mahhala behambe bekibo bebe yibo abageyinayo. Loko kuyasilimaza lokho.
Amazwi akasekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawane, laye othi laba bantu abavela kwezinye indawo kumele babhadale.
Ababhadaliswe izimali, okuyilayo imali yokubhadala kabuyele kibo ngoba kakuncedi ukuthi babuye bezosithathela inyoto yethu ngapho bona behamba labo ngale besiya benefit. Thina ngapho asisuki lapha sihambe siyofika khona le kibo sisiyadinga usizo khona lolu, njengokuthi khona siyotavele ukhona ukukubona kuphela kumbe kusemgodini wakibo khona ukhulumisa iNdebele vele hhayi.
Nake nekhansili yeGwanda yabika ukuthi abagola amacimbi kuzamele baphiwe amaphemithi ukuze lawa macimbi agole ngendlela eqondileyo kungela kuqanulwa kwezihlahla njengalokho okwenzakalayo. Kusenja lo Zulu sekhuthazwe ukubathatha amanyathelo wokuzivikela kwisiphepho sezulu le-cyclone Chalane ebesikhangelelwe ukufika esigabeni seMatabeleland South izolo ebusuku. Umphathintambo obona ngezemvelo umnumzana Ngqobe Zitha Mangaliso Ndlovu uthi lanxa lesi siphepho sezulu singasela mandla kabasoze bagoqe izandla njengorhulumente.
Babetransport sebefakile ama-systems abo in place. Kulama-companies akhangela ngezokulungisa kwemigwaqo asebe-assign ama-provinces ukuthi babe beku-alert nxa kule ndawo ezile migwaqo ekhukhulwayo kumbe ama-bridge akhukhulwayo bazagijima bayofika khona lapho. U-cyclone Idai wasifundisa ukuthi into lezi ziyalungiselelwa masinya.
Nake no-cyclone Idai wabulala abantu abafika phosa amakhulu amathathu eChimanimani, wathe iningi lezakhiwo lidilikile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Siqubanisa ke le ngoma ezimnandi.
Zimbabwe ngithi happy new year to you all. Mina lapha ngilesikhalazo bantu, ngicela ukuthi umphathi isikolo wesikolo esithiwa yihlangabeza high school eselapha eMathebeleleni ukuthi akhe asicazisele ukuthi yindaba egejisa abantwana amagodi esithi yi-corporal punishment. Nasazwa lapha uthiwa education 5.1 isithi akula mntwana emele vele eyenziswe i-corporal punishment lapha kwelethu eleZimbabwe. So sicela like limtshele kumbe esicazisele ukuthi indaba esenza khonoko.
Basanga the studio say mina ngithi ngendleke laba futhi abesindebeleni enganjalo kubezwa besigiya amandebele sizithuta ngosupport chamsa ka support indebele namhla kuyini lokho lalithi yela phambili ngomama phambili ngomama phambili namhla lethi selithi phambili ngobaba akatheli sithi ake lisibuzele bona baphendule lapha basitshela ukuthi manje sebesithi sase sithole nzima lapha ukuthi yeli support amahlona. Nanku lalisa poteni shona selilalo khonapho kuthi napha ku-alliance yesiphusha leshona sesikhatshana lina selingaphi seliqala lobaba supportani baba sipho thina vele sithi jamisa jetejede 2023 silochamisa singamandebela sayo kodwa sasingasoze sisupporte i-program yezana never
lapho ngithi kade silithini nxa kunye libo supporta ngengqondo bantu bakithi lingasupporti ngokuthi ngesibongo asisupporteni politics ngengqondo yikho kusiphisela emuva khona ukuthi sisupportana ngemihlobo asisupporti ngengqondo ukuthi sibone ukuthi asisupportenini i-idea yomuntu ama-policies omuntu singasupporti umuntu ngokuthi ngwakithi hhayi ipolisi yakhe nxa i-wrong i-wrong kade silithini manje nangu umonzi wena supportani sibona ngelinye phela ishona nasijamisa chethe-chethe kuningase kusebenza nanku sokufile okuyiprogramu kwe ngavela ngakhuluma mina ngathi i-congress liyana iyawinwa ngumuntu ofunwa izanu nangiyana sewinile kwavela kwakhanya kudala ngiyabonga
nawusumoya wami Kamba le chere ifuna yongawusu moya
Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu okhuluma ngihloniphani umoyo wakwaPhindi laphana just hey 2020 umnyaka kaDonge muhlanga nangu osima sikhona sikwela South Africa la sibona iCovid sigadle kwesifilo okubona sokuthi hayi kulobunzima impela esicela nje ukuthi kube kuthiwa abantu bayaziphatha ngendlela efanele nakhona lokho umgomo nje esinikezwa nguhulumende ukwenzela ukuthi siphephe ngoba lolu bhubhane ngilisanga impela yethu umzima hhayi ngingakhohlwa ukuthi ngibolise umndeni wami wakomoya kwaPhindi lapha empela semawani laphana ngiyabulisa
ngiyalibingelela kustudio 7 ngabe nivuka njani nonke basakazi abahla abathandekayo sibonga umsebenzi omuhle kangaka owezindaba siyazithanda ngempela iindaba zimnandi zisazisa indlela ukuthi la esisuka khona siyaphi bengithi nje ngiphose lami lami kancane ngendaba MDC iMDC mina ngowami umbono futhi lokho ngiyakufisa ukuthi ngabe ingavele nje ihlakaze iphele yonke kusale kungalanto ukuthiwa iMDC ngani ngoba iqala ukuba lenkinga yayo ihlileke ukuziqoqa kusase noTsvangira yasplitha into 3 pieces kwana manje kwawe uThokozani Khuphe lo Chamisa kwaba into efanayo sokungukhuphe nanana amanye amamember asele nawo sokuyinto efanayo kathi into abayifunayo bayayazi nje allright ngubani-ke okufanele adliwe angisho ngabe before baye kucongress yakhona leyo ngabe bayatshela abantu ukuthi no mina ngadliwa nzoyana okwenzela ukuthi abantu bengavoti because ivoti yilona elishoyo ukuthi udliwe noma uwinile ma umuntu sekadliwe uthi kona kurojiwe kurojwa kanjani ubani okufanele adliwe i-MDC ngesingami mazimbabweni singabe nomthandazo zonjo oyiwani ivele iphele kungabi into ekhona because asiboni lokuthi umhlahlandlela wayo ufunani kuyiwa bagaqele nje izikhundla bengene kobozap amaphati la amakhulu and khona manje bakhulupha lisizano izano makunje ijabule inceba phansi ngoba uyababona ukuthi into abayenzayo abayazi la bangibhora khona ababheki nokuthi isikhathi se-election singakanani khona manje kusele kumbe 1.5 or 2.5 ukuthi kuyiwe ku-election ngapha kuliwa abasafuna ukuthi bahlanganyele hayi MDC ni right imali phela lena ayikho into elisenzela yona vele kade laba khona nje hayi kusetshenza ubuthutha bodwa lapha
siyalibingelela basakazi lonke labalaleli bonke abomhlaba kastudio 7 sithi njani impilo hayi mina mphilile nampile kakhulu hayi lomnyaka uhamba ngakuhle sibili zonke izinto ha kube kubi kakhulu akulali lonto esingathi ihambile kukhulu unyaka othi lomkhuhlane uhlavala zonke izinto so vele hey lomnyaka akulamnyaka uyabube njalo ube njalo othi uhlowa wephula zonke izinto akulanto ehambile kakhulu sibekekayo emsebenzini khonapho hayi okhuluma ngomgcinidladla umgcinidladla ozalela upane emzuwane odadewathu ezisefrancis tower
alo mthwakazi siyabonga ye nyaka 2020 bakithi yazanga ngomnyaka omuhle sisikhangela bayenzakala kusukisela ngomashi saphila nzima ngingachumile indlala yona lekhona isimo sami khona ukuthi ngakithi siphila ngamanzi siyabonga lezulu nanti selini izifulo akudla kunzima nonyaka ungazangone ngoza kukhohlwa sazi izingonjani akathi sisike abone ukuthi kwenzakala njani nakho kuyakuba futhi sizathimbela kuyosumandla umuvi ngwinya isigaluka lupane
sakala
sakala sane zwane kuluma sase sawubona nathi kwela yethi
sakala
sakala sane zwane kuluma abamhlophe sase sawubona nathi kwela yethi
coronavirus
coronavirus kills.
Oh yes.
Coronavirus is real. COVID-19 pandemic.
Salbonani, salbonani ku studio 7. Minigama lami Adolf Shaba. Siyabonga ngomsebenzi omuhle lisipha wona indaba ezingumngqo. Mina into engithanda ukukhuluma ngayo, ngithanda ukukhuluma ngendaba yalaba bantu be-MRP. Every time mabangena bakhuluma ngokuthi amashona yenze lokho, amashona yenze lokho. Bona instead ukuthi bekhulume ukuthi bazoyenzani uma bevotelwa ngabantu wena bakhubabhizi bakhuluma. Angeke ukuthi ulwa noSatane usenza imisebenzi kaSatane ngoba imisebenzi into abazenzayo ziyazifananela lezo ZANU-PF. Mina ngibona umehluko wakhona ngoba iZANU-PF umsebe ithuluzi elisebenzisayo kuze kube iloku divide abantu bengacabangi ukuthi bazothola amavoti. Yikho abantu bengabavoteli behlulekile ukuwina even iwadi yodwa ngo-2018 namanje awula ndawo ongathi ungahamba ukuthi hhayi liyana yindawo kumbe indawo yabo akwenzeki lokho. Abanayo i-grassroots support bangabantu nje abaphethe ngokukhuluma kuko-studio 7 akubuyi election abasuke bawine ngisho newadi yodwa kulokuthi beconcentrate ezintweni zokuthi bazoyenzelane abantu uma bengavotelwa bebesemandleni. Abanye bakhona ama-leaders akhona siyabazi bahlulekile bake bavotelwa bekwamanye amabandla yiko sebesiya ngale ngoba abasela power lapha abakhona. Silabo Moses Mzila Dlomo waye ku-MDC wavotelwa ngo-2000 kuba ngu-MP webulilima wavotelwa ngo-2005 wavotelwa ngo-2008 kodwa ayikho into akayenza ongathi ungayibamba so bazoyenza ngoba sebeku-MRP beyeke futhi lokuthatha le ndaba yokudliwa kwamakhube njengethula abalisebenzisayo. Umakhube uzenzela amaphutha akhe uzigxotshela abantu be-MDC Alliance wazenzela izitha eyedwa.
And I'm still here.
Yeah.
At the peak, moving in circles, trying to figure it out. Where to go from here, cause when you're up here, it's different. From when you're coming up, trying to be the
best. Hey, I got 20 bones in my mouth. Corona, but I miss I won't see you. So, what the hell? I don't know if you ever finish them. I got 10-10-1 to Fatira. Now, 2020, I'll win to my home. Corona, yes, I pull out a van to one my young kin to a pretty man. I don't know if you're going to my son. But let's hope 2021, I still go right. I don't know if you're going to be on the wood. I shall pure go corner.
Like so.
kanjani basakazi abahle ngualek nyato kurumayo hayi u-2020 ngomunye umnyaka ole yi-history engasuke safa sayikhohlwa empilweni zethu zizikhumbule i-history engisayizwayo nge-freezer ngaleyo minyaka ngumnyaka omubi kakhulu kube le nto eziningi kakhulu izifo izindlala abantu bephelwa imisebenzi abantu besifa bewulwa yi-corona hayi lo msinyaka lo hayi ngumnyaka mpela ole yi-history enkulu kakhulu enkulu kakhulu edla wonke ama-history engiwaziyo emhlabeni.
Hey, sanibona, sanibona, Studio 7, igama lami uShukela, mphuma lapha eNkayi. Njani basakazi bami? Hayi, siyaphila thina. Ngibe kahle uKhisimusi, hayi, nathi sibe kahle kakhulu. Sibona ukudumala kakhulu ngamaqembu akithi ezepolitiki. Yikho kusiphatha kabi kakhulu, sigcina singasazi ukuthi siyaphi nelizwe lakithi. Kakhulu ngiqondisela phaya kuqembu likamama uMakhupu, okuyikuthi asisazi manje ngoba singathi siyakuzwisisa uphuma kwakhe MDC Alliance. Kodwa-ke manje nanku sekuvotiwe futhi. MDCT bathudliwe ngumonzora kuzwakala ngathi umuntu futhi sefuna ukushiya futhi iqembu ethi kube nokuqilibezelwa kambe umama Makhupu kuyikuthi ulwela isizwe noma ulwela isihlalo asisazi ke lapho kube ulwela isizwe ngicabanga ukuthi imphumela ubezayamukela injengokunjalo uma ebona ukuthi kuyehlula kula maqembu hayi akazijoyinele iqembu lasekhaya i-MRP namanye nje amaqembu esinawo ngoba kulawo vele nje MDC siyazi ukuthi siyahlala singama-vice president akhona ngoba vele bayathanda ukuphatha abafowethu basempumalanga kakhulu bathanda izihlalo eziphezulu abazithandi izihlalo eziphasi bathanda izihlalo eziphezulu ube ngeke kwazi vele ukuphumelela umama Makhupu ngamadoda ababambisane nawo kwaba buhlungu nje ukuxosha nje ubaba uBhebhe ngoba nguye umuntu owafuze ebambisane naye kakhulu umuntu wakubo laba de bathembe njani omonzora kufana nokuthemba isitha namhlanje bamjikele asazi ke mama Makhupu dadewethu ukuthi okwamanje ucabangani kodwa mina bengasho ngithi ibuye emaqembini asekhaya sibambisaneni sibone ukuthi silivusa njani izwe lethu umthwakazi sibambene ngiyabonga.
Hayi into kaMakhupu leyi ivele kayizwakali uMakhupu udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anti bathi iparty yakhe MDCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliseleli ukubona ukuthi umonzori utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti kokuqala kwi-checki i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-checki zonke izo zabo okumele bazikhandle bazibone ukuthi ziqondile yini amanxa ezakhala aye abaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe umonzori uyenze yakhe i-voters roll bengayiboni ukuthi ngamonzora yini abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma la seyenza njengotrump owatrump akusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwa ndaba yezimbabwe iqoto yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumela kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 149 hayi madoda abadliwe ha abanikwabanye kuphela lokho okuningi lokhu bayaphela abakubone ngokuya abantu bazamlandela okwakade esudliwe uMakhupu kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Siqala nje umnyaka omutsha, iningi lithi umnyaka esiwugqibe izolo ubumubi kakhulu. UZulu ezansi emaNdebeleni ukhala ngabantu bokuza ababuya kuleso sigaba ngobuningi bezogala amacimbi esithi kumele kube lo mthetho ovimba laba bantu wenza lokhu ukuze abadabuka kulesi sigaba bathole inzuzo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lomnyaka omutsha olifisela inhlanhla kumnyaka esuqala lamhlanje. Igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.